Umsakazo we-VOA 27 ulethulela izindaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhluthuna intambo zombuso lebutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. nsuku zonke njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 Metamwave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequency. Silethulela indaba lezi lemakhathini okuzilibazisa awefacebook athi VOA Ndebele le-VOA Shona. Lisithumezele elikubona kumakhelwane kumbe lapho elikhona.